njalo ke kusukele yena le evela ekuthini ukhetho ngalibanga lempumela eyavunywa umuntu wonke njalo ehloniphekayo. Kusadinga ukuthi kube nokukhulumisana phakathi kwenkokheli zamabandla amabili le yajonge ukhetho lale eyantshontshelwayo ekaPresident Ntsamisane kaMnumzane uMnangagwa ukuthi kulungiswe indaba yokuthi umkhonomi wiswa ungabi khona ngokwethembeka uhulumende okhona elizwe lezi babo kulesi sikhathi.
Ngezinye indlela inkulumo lezi aziqondanga ukuhle zilungise umnotho welizwe ngokwawo, ziqonda ukuthi ziqale zixazulule ukuthi onguye wanqobayo ngubani.
Iy'nkulumo ziqonde ukulungisa ezomnotho welizwe ngoba phela okuwisa umnotho welizwe ngalesi sikhathi yikho lokho ukuthi ubukhokheli belizwe kabuthembeke kabuthenjwa ngabezamabhizinisi laba ngaphesheya kwamanye amazwe okugcina kusenza ukuthi kungabi khona abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi weZimbabwe. Laba lezizalwane zeZimbabwe eziningi azimthembi kuhulumende ngaleyo ndlela, kazifuna ukuthi zifake imali zisakhe amabhizinisi angaqhatha abantu akhulise umkhonomi. Khonokho isho sisukisela njalo isiqocela sendaba esikhangelwe nguPresident Tshamisa ukuthi kungabi khona ukuhlupheka ebantwini beZimbabwe kusenziwa ukuthi kulo hulumende ongathembekiyo.
Likubona ekuvuma lokho?
Ngibone ngani ukholo kusekuvumile ukuthi khona kunjalo nje la ku-TPS document lakhe letha TSP kanye nalwayisho njalo wasizakude ukuthi kube legitimate kwi-economy. Ngibone ngani uyakuvuma mpelampela, angeke akuvume sobala ebantwini mhlawumbe ukuthi wajoint ukhetho ngoba ngaso njalo kuyabe sesishuthi sesithi kafuna ukuba umongameli. Ebesedinga ukuthi acele ukuthi uPresident Tshamisa amncedise ukukhulumisa abantu ngokuthi kulethe ukwethembana.
Lokhu kunguhulumente wokumanyana yini kumbelwano we-transitional wesikhatshana?
Khonokho ukuthi kungavunyelwana ngalithi uhlelo ngeke kube into singabe sayiqondisa kathesi ukuthi kungaba nguhulumende wuphi. Okuqakathekileyo ukuthi uPresident Ntsamisa ule 5-point plan yakhe.
Sikhangela ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka mhla ngamalanga lokwenzakala ezibhedlela, libone ngalina belingakwenza ngcono yini lokho njenge-MTC?
UPresident Ntsamisa uzevele angasuze afike kulesi sisanga ngoba phela abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi, abantu ababe bethemba ukuthi bangenza amabhizinisi lezizimbabwe bebaningi. Ngakho siyazi ukuthi njengalokho kwenza nawo 2008-2009.
Ibandla lezanu PF lithi selilungiselela ukhetho oluzayo luka-2023. Ubona uMnumzana Tshamisa laye ubona yini umbuso njengoba ibandla le-MDC lilokhu lisithi ukhetho lwajontshwa?
Siyazi ukuthi lakho kulichinga lokuthi izama ukuthi kukhohlakale ukuthi ukhetho luka-2018 lwajontshwa. Ngeke kulungiswe ukhetho luka-2023 kungakalungiswa ubulima lokonakala okwenzakala ku-2018 ngoba kuzabuya kuphindwe njalo.
Engafika-ke u-2023 kulokhu kungaxazululwanga udaba lokuthi owanqobayo mbala?
Angiboni mina kufike kuthini benze umathanda njengoba besitsho. Ngibona ngani bazehluleka njalo lezwekazi le-Afrika ngeke livume ukuthi kube kulokhu kusiqala kuganga okunjengalokho.